Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngolwesibili mhlaka 9 Mfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Nelson Jamisa uthi kakakhulumisani nomongameli Emmerson Mnangagwa ngokubumba uhulumende womanyano lokuhlupha ilizwe leZimbabwe.
Have not had any discussion, any conduct with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys.
Kangaze ngikhulume lo Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe. Lokhu akutsho ukuthi ngifisa ukuthi ngenze umhlangano laye. Hathi. UZulu ukhala okumangalisayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Amashopu kuvula wona avuliwe kodwa abantu ade bethenga kakhulu ngama-ecotash konke le bhondi ade bethenga ngalo abanye besithi vele ibhondi kuyafika u-Friday kuyabe seyiyi-newspaper selingasasebenzi.
Amanye amabandla aphikisayo athi azabambisana nenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ekutshengiseleni emigwaqweni kulandela ukuqonga kwentengo yempahla.
Kungananzela kade sikhuluma kanje eZimbabwe amaphrayizi aqanda. Siyakukholwa ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo bekhona ngokuqonsa amaphrayizi, kodwa njalo into esihlupha yenale ekuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kakakhulumi laye ngokusebenza laye kulandela ukhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa wethule lokhu emsakazweni weStudio 7 kuhlelo lwe-Live Talk izolokusihlwa. UChamisa uthi uMnangagwa kumbe izithunywa zakhe kazikaze zimcele ukuthi bakhulumisane ngokhetho. Ukugudeka komnotho lokunye okufanayo. UChamisa uthi uMnangagwa kumbe izithunywa zakhe kazikamceli ukuthi bakhulumisane ngokhetho, ukugudeka komnotho welizwe lokunye okufanayo.
Have not had any discussion, any conduct with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys. Not that I intend to have any in any time soon. But just to clear the air.
Kangaze ngikhulume lo Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe. Lokhu akutsho ukuthi ngifisa ukuthi ngenze umhlangano laye. Hathi, ngiyenzela ukuthi abantu bazwisise ukuthi sime ngapi ngodaba lolu.
I do not want to be a prime minister. I have not said that I want to be a prime minister. I do not want to be the leader of opposition in parliament because I'm not part of the opposition. We are the ruling and reigning party. We won the election.
Kangifuni ukuba ngu-Prime Minister. Kangifisi njalo ukuba ngumkhokeli webandla eliphikisayo edala lePhalamende. Ngitsho lokhu ngoba yithi esanqobayo, yithi esibusayo kweleZimbabwe. Abantu basivotela, ngakho-ke sadingisisa ukuthi bafuna senzeni. Ngakho-ke angikhulumisani lo Mnangagwa nabantu bakhe. Uthi kasoze angene kuhulumende womanyano njengalokhu kwenziwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
One thing for certain, no to GNU, no to the issue of repeating what they did to President Tsvangirai. This is a new ballgame.
Esikwazi mhlophe ukuthi kasifuni iGNU. Kasifuni ukuthi kwenzakale lokhu kwenziwa kumnumzana Morgan Tsvangirai. Nxa kumele sikhulumisane, kumele sikhulumisane ngezinto eziningi ezihlupha ilizwe leZimbabwe.
First one is the issue of legitimacy, the issue of the will of the people. It doesn't make sense for people to go into an election, vote for a candidate of their choice, only for that vote to be disregarded, discarded, and ignored.
Ukuqala ukuthi sikhulume ngesikhundla sikaMnangagwa angena kuso ngudlu. Lapha sikhuluma ngezifiso zikaZulu. Akula ngqondo ukuthi abantu benze ukhetho, bakhethe umuntu abamfunayo, kube sokusebiwa ukhetho. Sifuna ukuthi izifiso zikaZulu zihlonitshwe. Kasifuni ukuthi ibutho libe yilo elitshela abantu ukuthi benzeni kwezombusazwe. Kumele abantu beze santando, hathi umbhobho.
Politics must guide the guns.
Uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho kwele Zimbabwe lapho okuba lomsindo kungenziwa ukhetho.
Electoral reforms are key. ZEC, for example, has clearly shown that they cannot manage an election. They need to be chlorinated. They need to be disinfected of the infection that has affected them.
Kumele silungise indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Kumele iZEC igeziswe, ihlambuluke, ngoba isitshengise ukuthi kayenelisi ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Abaqhuba ukhetho lamakomishini aweZEC kabakwazi ukuthi benzani. Abanye babo kabahlonitshwa nguZulu. Kumele njalo kube lemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. Singeke saba lomsakazo kamabonakude owodwa njengalokho okwenzakala eZimbabwe phakathi kweminyaka eminingi yonke leyi. UChamisa uphinde wathi ufisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile ngcono kulalokhu okwenzakala elizweni. Uthi uzimisele ukuthi akhulumisane lomnangagwa ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibulilima West kudala lephalamende ekubandla leZANU PF uthi uChamisa kumelanga akhangelele phansi umnangagwa.
Kasibeni ngamaZimbabwe sibambane sibe lombono omunye sisebenzelane ndawonye ayikhona ukuwomisela abantu ngezinto ezingasebenziyo.
Ye kodwa phela siyabona iMDC lokhu iqhubeka phela sithi umnangagwa wangena esikhundleni lethi ngendlela engayisiyo.
Okwakuqala amanga engiwazileyo enkulumeni le ngawukuthi umnangagwa wangena esifundeni ngendlela engayisiyo. Kanti kona kumele kuwine bani kwenzela ukuthi ama-elections kuthiwe eze-right. Angithi abantu bahambe ecourt ngemva kokusola izinto ezithile. I-court kanti nxa isikhulumile ukuthi kuhambe so. Sekumele kwenziweni. Ilizwe sekumele kuthiwe li-right kuphela nxa kuyukuthi kuwine i-MDC. Kungawini izaphu kumbe kungawini i-ZIP kumbe kungawini i-MCA kumbe kungawina anything else. Sokuthiwa ku-wrong. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo enikwa imali ngabantu abasafuna ukuzothathela abantu amaplazi lapha kuleli. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo esanikwa imali ngabantu abafuna ukuzothatha amamayini abantu abasebenza lapha. Hayi, abantu kumele bavuleke amehlo babona.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umele ibulilima West kudala lephalamende ekubandla leZANU PF. Sixoxe laye esePlumtree. Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube uthi umnangagwa kumele kube nguye okhuluma loChamisa.
Umnangagwa nguye okumele njengopresident ambiza bahlalisane bakhulumisane. But uChamisa uma ekhuluma into ze-legitimacy phela kumele first azikhangele yena ukuthi yena eyakhe i-legitimacy njani emhlanganweni we-MDC.
Uthi wanqoba kukhetho ngakho ukhetho lwatshontshwa. Uthi nxa ungakhulunywanga khonokho bele kuzabamba nki akusoze kuyo indawo.
Wela ngibona ukuthi ikhona into angayenza ngoba angaze ayekele ukukhuluma labo akusoze kutshintshe lutho. Uzohlala enjalo ukuze kufike ku-2023 kuyo kolunye ukhetho lapho kuzodidemana khona ukuthi uhamba njani. Yena into kumele ngabe uyayiqonqosela yokuthi kulungise ukuthi ukhetho oluzayo lube lukhululekile njalo lungabi lama-issues njengalolu. IZEC iya kumele vele itshintshwe kube IZEC esingathi independent ngoba okwamanje asingeke sidepend on ama-results akhitshwa IZEC.
Ye uphinde wakhuluma sibili kakhulu esithi kukhanya ngazane-ke nxa usukhangela uhulumende uyehluleka vele kakukhanye lokuthi kuyangaphi. Sokukhuphuka intengo yempahla ethize amafutha ezimoto akusela lutho pho uthi babusa njani nxa kunjalo.
Uhulumende siyazi ukubana vele izanu ngokwayo ile problem. That's why thina vele siku-opposition sihlala sisitsho ukubana ma ungazange kube le change eZimbabwe kwaba le nguquko yombuso kuzohlala kulaleyo problem ngoba i-confidence ayikho from ama-investors ukuthi babuye bazoyinvesta elizweni. So ya sizobona ukubana izinto zizokhuphuka le mali zizoshota and ukuhlupheka kuzoqhubeka kusiya phambili until izanu zikhitshwe ngoba izanu ayilayo iplani yokuthi ithuthukise umnotho welizwe.
Lina indaba bengalibizi ukuthi bekhulumelani futhi.
UChamisa njengomuntu wakhontesta wawina amavoti amaningi nguye engingathi that's why bekhangele kuye ukuthi bakhulumisane laye kodwa indaba yombuso wazoyivele ivele yiyona eyi-problem from ekuqaleni.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lapha kwelemelika. Sixoxelaye ese-Washington DC. UZulu ukhala okumangalisayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lembadalo yezimota ezithwala abantu eZimbabwe. Osomabhizimusi labo bayakhala okumangalisayo ngokwenzakala elizweni. Ake sizwe umnumzana Love Mo Chamasi olungisa omakhalekhukhwini elokitshini le-Kaltbak obulawayo exoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lomsebenzi wakhe.
Amashophu ukuvula wona avuliwe kodwa abanade bethenga kakhulu ngama-eco cash konke le bhondi ade bethenga ngalo abanye besithi vele ibhondi kusuyafika u-Friday liyabe seliyi-newspaper selingasasebenzi nje. Ngikade sokwenzakala abantu ade bethenga sikile ukuthi besale bengenalo ibhondi lakhona into ade senzakala kii
Sizwa kuthiwa-ke le ntengo yempahla etshiyeneyo isikhuphukile njalo le mijova akusitshela ukuthi kume njani?
Imijova eminye vele isiyi-75 enye isiyidola eminye vele bengajovi total. And then izinto vele bese zikhuphuke kakhulu amafutha 2 liters ikhuphukile from $3 something yako $12 $11 somewhere there. Samende vele bezikungela kwesi sikhathi nxa ungele ule bhondi vele ubungathenga abanye ade beliyala ibhondi lakhona befuna irandi.
Okunye ke nxa sikhangela isinkwa-ke kume njani khonapho?
Hayi isinkwa lazo vele siyabheda sithengeki vele kunye okusithenge mdala vele from dollar sesisuko-dollar 50 naloko okunye okuncancane lokhu sengobo into kade zingabo-50 cents sezingabo-75 cents 85 cents khonapho vele kuyabheda na.
Konke lokhu-ke baba kuyenziwe kuyini?
Lokhu ngingazi vele kahle kubangelwa kuyinto nje ibhondi lakhona impela iliningi ngakuqala kwakuqala kwakule kwakugcwele kakhulu i-ecogas mangares i-ecogas isilishwane but ikheshi manje sigcwele kakhulu ebantwini into engokugcwala ikheshi vele hayi kohle kwaba nzima.
Pho ilizwe liyangaphi khonapho-ke mfowethu?
Labo angisazwisisi baba vele angiyeki ngize ngizwisise sekuthi sokuhamba kanjani
ye kodwa ubona ngizani kuyagcina ngani khonokho?
Kuyalunga kuyalunga kodwa ukulunga kuyalunga kungaba le mali e-right kuphela kuyalunga lokho.
Lapho ukhuluma ngemali enjani?
Amithi kungatshintsha i-currency kuphela kungatshintsha i-currency kungabe yibhondi kuyava ngcono.
Kungaba yimali enjani akuthi ukhulume sizwe sibili randi kumbe abantu basebenzisa idola kuphela?
Hayi vele imali ingani ingavukisa iZimbabwe kahle kahle kungatholakali isidola yayisebenzisa apa ezaziyisebenzisa kunothi ibhondi yesidola yele power ngoba irandi selingasebenza for i-short time siphinde liwe futhi cause liyakwanisa ukuwa sibili irandi vele liwe labo futhi yabo. Okwenza kadesi liqansiswa ibhondi lena ibhondi selinjani seliphansi ngoba ngingasolitshintsha kadesi ibhondi anithina vele siwoda egoli izinto so ngasiwoda egoli izinto siyabe singaba le mali anjo. Imali leya sesiyitshintsha sithenga amarandi singathenga amarandi sesiyawoda ngakhonalo egoli but manje kadesi sokunzima ukuthi thina sethenga amarandi ngapha egoli ngoba irandi lakhona liyadula kakhulu yinto esisenzakala nje khonapho yabo into esinzima nje.
Ye so wena uyathenga uthengisa impahla?
Hayi mina kwathi ezingilungisa amafoni e-Kaltbak.
Amafoni lapho khuluma ngomakhalekhukhwini kumbe kwini?
Amafoni omakhalekhukhwini sabe siwalungisa and then sithenga ama-space akhona nabo sifakela abantu into esidila ngazo kakhulu.
Wena manje uthathani? Uthatha ibhondi kwini okuthatha khona?
Vele bengithatha ibhondi akulinye imali bengithatha ibhondi.
Manje sokuhamba njani?
Ngizenithatha ibhondi manje ngigcine sengifonela lo mdala ngoba umdala ubengekho vele esakhanga amtsho ukuthi hayi intela bazowuhamba kanje lawa sesithi hayi laye uzafika kusase konke kwenzakalani.
Lile shophu khonapho-ke lo baba?
Sile shophu wona beyithemina
ngiyokulungisa omakhalekhukhwini.
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini.
Umnumzana Love Mo Chamisi ulungisa omakhalekhukhwini elokitshini le-Kaltbak obulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo. Abachayeli bezimota eVictoria Falls abathola izethekeli ezivela kwamanye amazwe bezibukisa indawo ezijeneyo kulelo dolobho bathi ukusilela kwamafutha sokumise umsebenzi wabo njalo kukhathaza lezethekeli. Umnumzana Ephias Mambume ukansila kaWard 6 eChinotimba eVictoria Falls uthi indwendwe zamafutha epetulo azibonakali kakhulu kuleli dolobho ngoba avele awakho
sesamaviki phosa ngafika 2 kungela fuel nxa ufuna ukuhamba ngemota sibili sokufuze ucaphe uye Zambia kumbe uye Botswana usiyadinga amafutha so kuaffecta kakhulu i business ye tourism ikakhulu laba abathwala ama tourists from e airport kumbe be border labo bevuka ilizwe lendawo yethu amafutha angabuya ahle phele khonapho ngelanga elilodwa so sikhuluma kanje sesilamalanga amaningi kakhulu kungalandwendwe kungalama queue because akula fuel ngisho even egarage neyodwa
impahla ezitolo ke ama cooking oil izinkwa lokunye
ya kwele follow so kade sisinkwa sikabile problem but as amanye ama basic commodities anjengamafutha labo chukela nxa ungakuthola sokugwezwa ama price pose maybe times 2 iwording yenziwa kakhulu ngabantu abayebewode konke lemali abalemali thina ngapha sibona uZulu uyahlupheka ilizwe limi manzonzo and abantu kabalayo leyo mali okuthiwa ngamazolazi kumbe ama bond notes okuthi bewoda khonoko kukhona ngeprice ekhwezwe yaphindwa kabili so kungenxa yokuselakala kwemali
selakala lihlafuna lolu daba kucouncil
sake siluhlafune especially emalangeni besisenza ibudget consultative process yethu so izinto ezikhulunywa ngabantu malanga wonke ndawo zonke lapho esihlangana khona kumbe esihlanganisa khona abantu abantu bakhala ngomumo omnotho sekuaffecte kakhulu icapacity yabantu ukuthi bebhadale imithelo ngoba bengazi bebhadale thina singeke sibayalise ukubhadala nge-eco cash kumbe nge-swipe kumbe i-transfer but imali nxa isibuya kithi as long as ibuya iyi-transfer kungaso US dollar proper iyabe isehle i-value yayo ngani ngoba i-rate of exchange ese-black market kade sikhuluma ngokuthi 100 US dollars gives you over 300 bond notes so abantu ababhadalayo yes yabezwa but thina ponxa sesifuna ukuyadinga imithi yokuthi si-treat amanzi sisiyafuna ukudinga ama-services okuthi senze i-service delivery konke lokhuyana sokuaffectwe ngesimo esikiso elizweni kadesi
lo ke ngukansela u-Ephias Mambume kaward 5 eChinotimba eVictoria Falls besixoxa laye khona ngale efolosi Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ikhangelelwe ukuthi izakhokhela ukutshengisela okuzenziwa ngolwesine eHarare phezu kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Umnumzana Ambrose Sibindi omele iZCTU eMatabeleland uthi okubazondisayo futhi ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali ofisa ukuthi abantu bahlawule umthelo wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini.
Ungananzela kade sisikhuluma kanje eZimbabwe ama-price aqansa siyakukhola ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo bekhona ngokuqonisa ama-prices kodwa njalo into esihlupha yenale ukuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo ngama-transactions ayenziwayo sibona ungathi thina njengezisebenzi akufanana singene kikho kungani thina nxa sihola imali siyathathelwa loko imithelo okuthiwa yiphezu UN xa sengisiyathenga isitolo ngiyathathelwa futhi umthelo lokuthiwa yi-VAT yonke into engiyenzayo kule mali engiyithathelwayo so sibona ungathi nxa futhi sibuya sokuthiwa ngama-transactions asibe sithathelwa ama-2% sibona ungathi sifa kaningi besithe engxelo nxa kungaba yindlela engxelo kungenziwa kumabhizinis ayikhona ebantwini ngoba sikhuluma kanje kathesi imiholo yabantu ezimbabwe lapha from 2009 ayikazikhwele iloku imi ndawonye ama-prize ayakhwela bakhweza le mithelo le esiyenzakala yikho sesitshengisela ukuthi hathi bo thina sibona ngathi nezisebenzi sesicole phansi kakhulu okwesikhathi eside asenelisi ukuthi singeke kule ndaba and futhi akuaffecti izisebenzi kuphela ungaze ube ngubani ngoba ungarenza ama-transactions ezimbabwe la kumbe ungaba yibona ama-informal sector laba lesibo olufana naye so ke we are saying thina njengabantu bezimbabwe asibambaneni sitshengisele sitsho kuhulumende lo minis ukuthi hathi bo sibona ngathi leyinto eyenzileyo awuyenzanga ngokunanzelela izisebenzi ngokunjalo nge-Thursday kumbe ngolesini sikhalibana sitshengisele ukuthi le ndaba ikhangelisiswe lo mthelo masinya ukhishwe ezisebenzini
yes siyabona ukuthi umthelo lo vele awukaqalisi ukuthi usetshenziswe njalo kuthiwa ke uyaqalisa ngenxa umthelo $10 usiya ku 500,000 konapo kodwa nxa ukutumeza nje imali encane bathi hayi akusoze kube njalo so ke konoku ke akuli thobi inhliziyo kancane
akusithobi inhliziyo ukuthi akukaqalisa kuqade kanga ngoba ungazivumele ungathi ubona inyoka ibuye endlini yakho uthi hayi mana ngiyele iqala ingene zalisala isendlini uyabe ungumuntu ongahlakaniphanga so ngokuqala lokho vele afuni linyoka ingene kithi lali indaba yokuthi ayi $10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction angathi ungakhangela abalo kakhulu angasikweni nale $10 abakhuluma ngayo asuke kusithoba inhliziyo sibone ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle njalo phezu kwalokho futhi ezinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholder eqathe kule Zimbabwe bewukuhle ukuthi ngawo uminister layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into likuzayiletha ngenye indlela but khona ukuthi eZimbabwe sihlohlobo yokuthi labantu abangontando ayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu njalo siyakwazi injongo yakhe yokuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezathathwayo kubo-World Bank kubo-IMF kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweletu seZimbabwe yavele yadliwa mbani siyathi nisebenzana sibona singetha ngalutho amakhampani avalwa usingethanga ngalutho abantu bayadubeka i-economy yafa so azayi sinode lutho lowo wadla leyo mali sithi akube nguyo uthathela leyo mntu elo ayibhadla leyo mali kungathi wathini izisebenzi ezingakani sibele ingxenye ebudleni leyo mali ingasincedisanga so kithi sofanele sibhadle izikwete singento esingazayo isibenefit yiluhlobo lweni
umnumzana Ambrose Bendi umele i-ZCTU eMatabeleland besixoxa laye ekobulawayo amanye amabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso lazo zithi zizaphatheka ekutshengiseleni lokhu uChris Gande weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalius esiziba osakhulayo okubandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa
njengoba ubona isimo esisemuzweni elizweni ukubana into ziyakhwela kudla sokuswelakala and njengokukhuluma kwethu ubani indaba yayiseyaqala lapho kwatshontshwa khona ukhetho and sakhuluma ngaleso sikhathi ukubana-ke ukutshontshwa kwamavoti kuzazitshengisa ububi bakho ngendaba yokuswelakala kwezinto esisikubonayo so ngenxa yakhonokho sizabe sihlanganela-ke labatshiyeneyo abelabour ama-students ukutshengisela mayelana le ndaba yokukhuphuka kwentengo njalo yokuswelakala kwezinto njengoba ubona la ukubana-ke izinto ziyakhwela amafutha okupheka etulita sikubo $15 nxa sikithi emakhaya ngapha kuboyinsiza sokungama-20 kuyikokeshi noma ubuye lama-youth akho so konokhu-ke sizahlanganela lehlanganiso ezithiyeneyo ezelabour oZCTU nama-students lezinye inhlanganiso ukutshengisela mayelana nendaba yokukhuphuka nokuselakala kwezinto emadolobheni lasemafanele
manje amalanga selilawo na ukuthi kuyenzakala nini lokho
ye nxa ungakhangeli kule secular efakiweyo ngabe Zimbabwe Congress of Trade Union lezinye inhlanganiso ezehlukeneyo lapho esikhuluma khona ukutshengisela mhla ka-11
manje ukutshengisela lokhu liyazisile yini amapholisa kumbe lizangena nje ezitaladeni
hayi amapholisa ayaziswa-ke ngenxa yokuthi umthetho ukliye ngendaba yokuthi amapholisa kufanele-ke eyaziswe ukuthi bazavuma noma bavumi okuyibo but kuyaziswa bazabe bekwazi ngenxa yokuthi iprogramu yabantu ejikelele
manje nxa likhangele lina kuzaphathisana ukutshengisela njengoba sesike sabona kutshengiselwa kodwa singaboni impumela yakhona ukuthi iyabincedene
hhayi akula lapho kungatshengiselwa khona impumela ingaphumi nxa kungatshengiselwa abantu ingqaki yokutshengisela yokubana-ke esizweni lo hulumente abekwazi ukuthi abantu abathabanga ngesimo esiselizweni indlela uhulumente aresponda ngayo asiyo etshengisa ukubana ukutshengisela-ke kube successful noma kwehlulile ukutshengisela qala kuphelele njalo ekutshengiseleni abacabanga ukukwenza labo lokungakwenzi sokukiwo ikanti-ke ukutshengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezinto ezenzakala elizweni so yikho sizakhonuya sitshengisela njalo yikho safaka phela emthethweni we-constitution entsha ukubana-ke indaba yokutshengisela kufanele ibe yi-one of amalungelo aprotectwa yi-constitution njalo ukuthi afanele siwasebenzi ukuze-ke tshengisele ukubana hhayi abantu abathabanga ngokutshontshwa kwamavoti okwayezwa ngu-Emerson Dambudzo nangakwa labanye bakhe okuvea ukutshontsha-ke i-victory yabantu ngokhetho luka-2018.
Manje njengoba sike sabona ukutshengisela phambilini kokhetho kusifa abantu, akusoze kubangele na ukuthi abantu besabe ukuthi bangene ezitaladeni?
Hayi, abantu baqhasi kubulawa umgabe. In fact, abantu baqhasi kubulawa uEan Douglas Smith ngomnyaka 1965 ezethathe leya kuthiwa United Declaration of Independence. Abantu bamnyama baqashi kubulawa bevulayela indaba zokutshengisela ngesikhathi sonesi. Njalo abantu baqalisa ukutshengisela ngomnyaka ka-1988, October 4, abantu batshengisela umgabe wababopha, abanye wababulala. Abantu batshengisela 97, batshengisela 99, batshengisela 2000, 2002, 2008, wakwazi ukuthi abantu babulawa. 2018 abantu babulawile ngendaba zokutshengisela. So ukubulawa kwabantu kuvele khona kusegazini labantu bezanu PF, kodwa kusoze kwamisa abantu ukutshengisela ngenxa yokuthi izinto elizweni zingalunganga.
Lo ngumnumzana Gift Ostalos Siziba osakhulayo okubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ilizwe leBotswana lithi kalisaniki abantu bokuza amaphilisi okuthunduveza igciwane lengculaza ama-antiretrovirals kulandela ukumiswa kohlelo olunceda abagulayo olweMelika olubizwa ngokuthi yi-President's Emergency Plan for AIDS Relief. Intathela izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Noma nje liyimfihlo inani labeZimbabwe abuhlelo lokunatha amaphilisi alwisana legciwane lengculaza ama-antiretrovirals ARVs, uhulumende weBotswana uthi seluzamiswa usizo akade elunika iziphepheli ezisenkambeni yeDugwi. KulabeZimbabwe abangamakhulu phose ayisikhombisa i-688 abayiziphepheli enkambeni yeDugwi engaphandle kwedolobho leFrancistown. Umabhalani jikelele kugatsha olubona iziphepheli kweleBotswana unkosikazi Sekgoeng Seyane uthi usize lwama ARVs abaluphiwa iziphephelo luzamiswa ngenxa yokuthi inhlanganiso yeMelika yeEPFA yiyo ekade iphathisa ithi kayisasoke iqhubekele phambili. Utsiyane uthi lokhu kuza banzima uhulumende wakhe ngoba kuzabe sekusitsho ukuthi kumele atshonise isandla esikhwameni sakhe uze iziphephelo siqhubeke sithola usizo lwama ARVs. Ekhuluma phambi kwedale lamalunga ePhalamende lePublic Accounts Committee, iPAC, eHabron ngoLwesihlanu, uTsiyane uthi PEPFA iyazise ukuba isizamisa usizo lwemali phezu kwenhlelo zomkhuhlane wengculaza kusukela ngumbimbitho womnyaka ozayo. Ngakho-ke uthi abakwazi ukuthi imali izavela ngaphi ngoba uhulumende wakhe engalayo imali yokuthi aqhubeke enikeza isiphepheli usizo. Enye incwethi kwezempilakahle esehabron ongafisanga uqanjwa ngegama uthi kuzaba nzima kulabo abasevele bethatha amaphilisi ARVs.
Asiyazi ukuthi amaphilisi la kumele wathathe impilo yakho yonke. Ngakho umuntu angama kuba khona ama-complications okungadala ukuthi umkhuhlane umkhulele ngamandla.
Abalezi hlobo enkambeni abafana lonkosazana Rosemary Moyo oseHabron uthi akula muntu osenkambeni yeDugu ongenelisa ukuthenga amaphilisi ama-ARVs ngoba bengasebenzi njalo edula.
Amaphilisi awe-ARV ayadula, ngakho kuzaba nzima kuzihlobo kanye lalabo abayiziphepheli ukuthi bawathenge. Iziphepheli zihlala enkambeni azisebenzi, ngakho akula lapho ezithola khona imali.
AbeZimbabwe abasenkambeni yeDugu ibona bakhala ngesimo esinzima besithi akuphileki kuhle besilela ukudla kanye lokunye. Kodwa noma kunzima enkambeni, iningi libhensele ukuhlala khona besala ukuphindela ekhaya. Noma nje uhulumende bamazwe omabili bazama ukubancenga ukuthi baphume umhlaka 31 Mpalakazi lonyaka engakafiki. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Singakehlukani othi sikhangele udaba obelikhokhela lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi kakhulumisani lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokubumba uhulumende womanyano. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje. Kasidibane ntambama Oliver Lisayo ngoCape Town.